So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 omgqibelo omhla ka 19 lwezi 2016 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Botswana zithi bekumele kwenziwe indlela zokuthi zivote zisendaweni zazo ngokhetho luka 2018 ngoba kungeneliseki ukuyafika ekhaya ngelanga lokuvota.
Kumele lathi sinikwe ithuba lokuthi sivote silapho esihleli khona. Ngoba ungakhangela, ngizasithatha ngabe isikhathi sokuchiya umsebenzi. Ngiyerejista mbuye ngishiye umsebenzi njalo ngisiyavota. Kukanti ke nxa kusenziwa kusendaweni lapho engihleli khona kuba ngcono.
Izakhamizi zePlumtree sezisele egcekeni ngemva kokudilizelwa izindlu lokubulawela izifuyo lizulu lesikhukhula.
Izolo elala izolo balethukhulu amathende nje lokudla nyanyana kwabantu.
Kambe ibandla liqakathekisa isigaba seMathebeleland lizaphumelela na? Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ezinye izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele Botswana zithi bekumele kwenziwe indlela zokuthi zivote zisendaweni zazo ezihlala khona emazweni ngokhetho luka 2018 ngoba kungeneliseki ukuyafika ekhaya ngelanga lokuvota. Izakhamizi lezi zithi okumangalisayo ukuthi uhulumende uyayifuna imali ezithumeza ekhaya kodwa uzichiya phandle uma sekufika ukhetho. Intatheli izindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngugcweleyo eseBotswana.
Okhokhela ugatsha lwezokhetho olweZimbabwe Electoral Commission uNkosikazi Rita Makarau wazise liviki ukuba beZimbabwe abangaphandle kwelizwe kuzamela balubhekise ekhaya uma befuna ukuvota ngomnyaka ka-2018. Lokhu sekucunule abanye abaseBotswana abathetha ngokuthi uhulumende kabacabangeli ngoba abanye bengenelisi ukufinyelela ekhaya ngesimo somango kumbe izibambeko emsebenzini. Abafisa ukuyavota kumele behambe ekhaya kabili. Okuqala besiyabhalisa baphindele njalo sebesiyavota. Umzana David Muleya uthi isikhathi yiyo inkinga ngoba la ngokhetho ladlulayo iningi lehluleka ukuyavota.
Kumele lathi sinikwe ithuba lokuthi sivote silapho esihleli khona. Ngoba ungakhangela, ngizasithatha ngabe isikhathi sokuchiya umsebenzi. Ngiyerejista mbuye ngichiye umsebenzi njalo ngisiyavota. Kukanti ke nxa kusenziwa kusendaweni lapho engihleli khona kuba ngcono. Phela kumele bekhumbule ukuthi le mali zakhona zokuhamba zikho.
Unkosikazi Silethemba Ndlovu uthi kazwisisa ukuthi kungani uhulumende weZimbabwe efuna imali evela kulabo abasebenza phandle kwelizwe kodwa engafuni ukubanika ilungelo labo lokuvota.
Ya, indaba yokuthi singavoti lapha eZimbabwe njengabantu abahlala ngaphandle kwelizwe imbi kakhulu ngoba xa sokusiza emalini bafisa imali yethu, imali yethu esithumeza ekhaya efika isize. Njalo bebefuna lokuthi ngaba bayasithekisa thina sihlala kudiaspora. So siyafisa ukuthi sivote lathi ilizwi lethu lizwakale. Sibe leseye ukutheni khona izinto zihamba njani ekhaya.
La ngamazwi ahambelana lakankosazana Musa Moyo laye ofisa ukuthi ngabe amathuba okuvota alethwe emazweni abahlala kiwo.
Isinqumo sokuthi kungavunyelwa abakudiaspora ukuthi bavote bona silunganga ngoba imali yethu yiyo ebambe i-economy yeZimbabwe. Ngakho kumele ukuthi sivunyelwe ukuvota ukuze sizwakale.
Uhulumende uthena kayali ukuthi abantu abaphandle bavote lapha bakhona kodwa isikhwama sakhe sifitshane. Amabandla aphikisayo edlulana lenhlanganiso eqhuba ukhetho eZimbabwe Electoral Commission ngodaba lwabaphandle kwelizwe ukuthi bavote, indlela okubhaliswa ngayo ukhetho lokuthi abanye abakugatsha zokwelezomvikela baphume kunhlanganiso ye-ZEC. Kunakanelwa ukuthi kulabeZimbabwe abadlula izigidi ezintathu abangaphandle kwelizwe. NguMartin Ngwenya wendaba seStudio 7 ngisabulungulo Botswana.
Izakhamizi zePlumtree sezisele egcekeni ngemva kokudulizelwa izindlu lokubulawela izifuyo liZulu ngomvulo. IZulu lesikhukhula eline ngomvulo emangweni weSibudzana lithiye ezinye imuli zingasela zifuyo ezibalisa imbuzi, inkukhu lenkomo sezifile ngeZulu leli. Sixoxele sinye isakhamuzi unkosikazi Hlala Phinileya ukuze sizwe okunengi okwenzakeleyo.
Hayi, izindlu imizi esilayo khona ke endaweni yethu kusho ukuthi elimele kakhulu ingu-10 kakhulu engala engala total izindlu ingu-3 esele nje ingala lutho. Khonapho esiwuza lapho esikhona engazithi ejishima kodwa ikakhulu lapho esiwuzana yikho lapho kulimele khona kakhulu. Kokhili nje yala kusingatho ujunia nje yala kusingatho nasemzini akiwo kasibangana laphana yikho kusele nje kungala lutho.
Sizwa kuthiwa lezi fuyo lazo zifile.
Hayi, zifiyo khona kazikhulumi zife kakhulu okungaziyo. Khonapha lapho esikhona khona emzini nalo kaziniya ndeya kusethelfisi phande lapha kuyanuka kuqondakala amadonki, imbuzi, inkukhu. Ngathi inkukhu ngathi inkukhu zingu-100 and something, imbuzi zazo zangena kubo 2 kumbe 3, nabonkomo zakathi sizilokho zifile.
Kodwa akula muntu ofileyo?
Hayi, kakhula muntu ofileyo ngaphandle kwasensula yikho size kuthi akulo omunye ugogo ogulayo.
Manje labo ababulawa welwe izindlu sebehlala ngani?
Kuthi ukuthi balethe nje amatende izolo elanga izolo balethe ukuthi amatende nje lokudla nyanyana kwabantwana.
Ngobani abalethe amatende la?
Hayi, kuthi kade behlangene nje inhlangothi zonke nje zabo plant amasotha indawo nyana eziningi khona ngale plant kubo DA labo skomisi labo Golden Harmony.
Emasimini khona kumi njani?
Emasimini zakho kuthi ukuthi livelele khona le masimini belingena lihamba likhukhula lithithe umhlabathi wona bamasemasimini luletha khona ngapha emgwaqweni. Akulanto e-right la sithala izintango konke lizolathela silathela khonapha emgwaqweni woda kula abazali abanye bayimisebenzi sothi ingene izilana la kwisizini abalabo-14 years.
Izikolo-ke kunjani ezikolo?
Ezikolo nakho kukhanya lingenile langena esikolo sejushume langena ebhambazi esekhonda lasepremary kwakhangelekela lebhoda layo yathatha.
Kodwa abantwana bayahamba yini esikolo?
Hayi, abantwana bayahamba baba.
Lo ngunkosikazi Hlala Phinileya ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Plumtree koSibudzana. Izakhamizi lezi ezomangolo owesibudzana ezibe lo monakalo ziyaphathiswa zenhlanganiso ezimbalwa ezigoqela umanisipala. Sixoxe lo Councillor Thamani Ncube obekomunye umuzi wadilizwayo liZulu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba. Kodwa sikhuluma nje kunjani labo abafuna uncedo banengi okunganani?
Ngakhulu ngoba khona akulandelile yawayo zawa zonke izinto labo nkukhu labo mbuzi kwafa.
Lo ke ngukhansila Thamani Ncube owePlumtree. Lamhlanje kuhlelo lwethu lwezemaphandleni sixoxa lomnumzana Moses Mzila Ndlovu, omunye wabaphakathi kohlelo lokubumba ibandla lezombusazwe elizaqakathekisa ukuthuthukisa isigaba seMathebeleland lenkabazwe.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
ngathi mina sesisebenzile ngendlela ebesiyifuna ukuthi sisebenze ngakhona ukuthi sithinte abantu bakithi sizwe amano abangaba banawo besicebisa wona ukuthi nxa kunje kwenziwe njani. Into yokuqala engathanda ukuthi ngiyijwe ukuthi siyavumelana ukuthi kulezinto eziyikhombisa eziyizwe esibona ngazathi zimqoka kakhulu khona seMathebeleland le-Midlands ekade silokhu sizikhutha lokhu saqalisa ukuthi singenele kupotisinale kuthiwa yi-national politics. Sakhutha izinto zokuthi nxa kuwukuthi bekufuneka inkululeko lathi abanye sayilwela leyo nkululeko akuzange kube lokudingisisa kahle kahle lokuvumelana ukuthi nxa sesiyithole leyo nkululeko iphathwe njani. Yikho sicana ukuthi abantu beMathebeleland le-Midlands bakhangelane lokubandlululwa ngomhlobo nabantu abavele eMpumalanga. Mina ngibona ngazathi into le imqoka ngokuthi abantu abaningi siyangunguna ngayo but isikhathi esifikile ukuthi sithumele egcekeni ukuthi hayi thina sokuthi sesifika kunzima ukuthi into yokubandlulwa le siphonge ukuthula nje ngayo. Sifuna ukuthi ikhulunywe ukuthi khona okuthiwa ngesikhiwa inequality kumbe i-tribal inequality sasuke emakhiweni into e-racial inequality kade sesingene kule e-tribal inequality savumelana ukuthi sifuna ukuthi nxa kuthiwa kuyafiwa iyafelwa leyo nto thina ibandla leli esilibumbayo sizimisele ukuthi sikufele khona lokhu njengoba abantu babezimisele ukuthi bafele ukukhulula ilizwe leli
kutsho ukuthi manje nxa ukhangele ubona ungani bonke abantu abamabandla lenhlanganiso ezehlukeneyo zonezi bazayemukela yini lokho elifuna ukukwenza njalo lizenza njani ukuthi bakwemukele
kase ngikhalise ngombuzo wakho wokugcina ukuthi sizenza njani thina sibona ngazathi ukubalanda laba bantu sikhuluma labo mathupha sikhulume labo sibazisa ngalolu hlelo esesilucabangile asifuna ukwenza isihle ukuthi into okuthiwa political party ilontshwe namhlanje ekusasa into yabomzila labozibani bani yinto yabantu emathebeleni sifuna ukuyiphatha ngaleyo ndlela sibona ngazathi abantu bangakwazi ukuthi sifaka isigaba sakithi phambili hatha amabizo ethu lalokho okufunwa ngabanye kupolitics sifake indawo yakithi lenhlungu zethu phambili ukuthi yizo ezifuna ukuthi zicethwe sibona ngazathi abantu bazasizwisisa into esibili esibona ngazathi singayenza ikuthi siqalise ukukhulumisana ngoba abantu bakithi umuntu angavela kuthiwa kuleyani party lowani kuleyani party akukhulunyiswana khonokhu ukweyisana esikwenzayo ukuthi sikhangelela emanzini phezu kwezinto izinto eziqakathe kangaka yiko kusenza abantu bananzelele laphi okulemkenke khona esigabeni sakithi bangena naleyo mkenke kumbe bangena ngalawo mathumba yikho ukukhulumisana labantu esesivele sikuqalisile esifuna ukuthi iloba ayithi inhlanganiso kumbe ngabathi abantu ngisho at individual level abangafuni ukuthi basincedise ukuthi nxa sisiyinto yakithi emathebeleni ngeqiniso ibe yinto yabantu bakithi emathebeleleni ngoba mina into engiyaziyo nxa ngikhuluma labanye kudala singakaqaleli into abantu abakumabandla wonke la baphatheka kulolu dubo so idubo lwakithi asilo dubo lomuntu munye asilo dubo lwe-district eyodwa ludubo lwemathebeleni lemidlenzi yonke ngisho la imanikalendi bekhona benjani abanye makhona balendubo eziphansi ukufana nezenu sothithi thina i-approach yethu intsha ayikazenzakale kuleli lizwe ngoba akazenzakale kumele ukuthi abantu bangakhosi izandla bame bathi sifuna ukubona yini kuyaphumelela kuzaphumeleliswa yibo
hhayi kwezwakala isikhathiso esingasavumi ungavalelisa abalaleli
hhayi ngiyabonga lobo balalela ngiyabonga kanti ukungifonela mina wethu ukuthi lami ke ngixoxele nabalaleli isikhathi sesiside kodwa ngithi mina imbono abalembono kuyezwa umuntu oseduzane la ukuthiwa ukhankasela linto ukuhlapha umbuzisise akucekise kahle kahle ukuthi into yenzakala kuyini kasiyonto esingundengunde kasiyonto encitshwana njengethukela yinto yokuxoxiswana abantu singesaki siyikhulume
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampa wafowembula
Olo ke bekungumnumzana Moses Msilandlovu ebesikhuluma laye kuhlelo lwesemaphandleni lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lomnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla lemthwakazi Revolutionary Party Ya ungasitshela ukuthi liqiniso na ukubana ibandla lenu lizangena kukhetho luka 2018.
Na unyabonga mfowethu umbuzo onjalo njengebandla besingakaphumi le resolution ebalulekileyo eyokungena kukhetho luka 2018 ngezizathu zokuthi besabhizi kathesi sekugijima siyayebadaleni siyalungisa inhlupho zabadala ezigoqela iindaba zezikolo engithemba ukuthi abaningi liyalandela lokhu esesikwenzile sincedisa abadala ngenhlupho ababhekane lasezikolo ezishiyeneyo emkhuleni wakithi welizwe lakomthwakazi le ndaba zokuthathelwa kwabantu bakithi imisebenzi ngabantu abavela khona le mashonaland so sananzelela ukuthi iindaba zonke lezi kazidingi ma-elections kakhulu kodwa zidinga ubuyithi bethu ukuthi sibe khona ebadaleni si-adressa umumo obahluphayo okusa kwamalanga u-2018 sizakhuluma ngaye mhlawumbe kumnyaka lo esikhangelane lawo sesibonile ukuthi abadala basamukela njani ngoba kasiphongi kufuna ukuya kukhetho ngoba sifuna ukuyakwanisela amanani nje kodwa sifuna ukuthi konke sikwenzayo kube lomehluko esudala ebantwini bakithi.
Lona ibandla liqoqeke okunjani? Singathi lama structures indawana zonke yini nqa kuyikuthi linganquma ubana lingene kukhetho?
Ngumbuzo omuhle kakhulu lo mne wethu. Ibandla selilama structures phose ama province wonke womane esisebenza singaphansi kwawo emkhonweni welizwe le Mthwakazi kumbe ngithi iseMathebeleni leMidlands. Silama provincial structures emaNorth, emaSouth, koBulawayo, laseMidlands. Kanti njalo lama districts structures esilawo futhi njalo kugoqela lama structures phose esilawo ngaphandle kwelizwe okugoqela o-South Africa, o-Canada, labo UK lapho kulabantu bakithi khona, ngoba injongo kuyukuthi abantu bakithi lapho bakhona behlangane bekhulumisane ngento yabo njalo besiqoqela lezinto kusebenzisa nxa siye badaleni.
Ubona abantu bayaluzwisisa yini udaba elimi ngalo olwesizwe sikaMthwakazi kumbe balokhu bekhona abathi bona hayi aliqunywa?
Siyabonga kakhulu. Abantu baqale belokwesaba mne wethu sananzelela ukuthi abantu bakithi bashukunyezwa kakhulu ngesikhathi ka-1982 siya ku-87 ngendaba yeGugurawundi. So sithe siqala ezindaba abadala bengane balokwesaba kodwa ngenxa yokuhlupheka abaphakathi kwakho behlukuluzwa nguhulumende weZimbabwe lo obahlukuluzwe kusukela ngo-1980 kuzofika namhlanje. Abadala seke sithi kanti okungayisukufani kuyini selokhu lo Smith wayesihlukumeza ayesibopha esenza konke okuluyindezelo kodwa ngangcono sizinikele sizikhululeka one sikhule nezizukulwane ezilandelayo. Ngokunjalo ukwesaba phakathi kwabantu kuyala kuphela. Kuyikufisa kwami kungabe kuthiwa ubukhona egadade mhla ka-5 November ukuzabona usekelo esiluphiwe ngabantu mhlawumbe abedlula inkulungwane ezingafika ngathi 8,000 ade begadade sebekhanya ukuthi hayi indaba yabo sebeyifuna njalo bazimisele ukufela kuba ngumthwakazi wabo.
Kulalokho okuthiwa yi-petition elike laba lakho ukuthi lizwe ukuthi umthwakazi uthini ngodaba lokuthi lizwe liqunywe, kuhamba njani okwakathi?
Siyabonga baba umbuzo futhi onjalo. Sahlala phansi njengebandla sathi thina silibandla elikholelwa ukuthi abantu kumele basithume bathume thina ngoba siyisebenzi zabantu. Sasesivumelana ukuthi sizadinga ama-signatures ayedlula i-20,000. I-signature ngayinye ngayinye imele umuntu oyedwa owabulawa yiGugurawundi kumbe umbhukazo. Singathola la ma-signatures yiwo azasenza sikhulumisane lohulumende weZimbabwe, sikhulumisane ne-AU, sikhulumisane ne-SADC, ne-EU, ne-UN, ne-Britain kunye lo-Queen ngokwakhe ine-capacity khona le-England. Sibabonise ukuthi abantu abayedlula i-20,000 basayinile bathi bona sebefuna ilizwe labo, ngokunjalo yibo abasithumileyo. Njalo lolu hlelo luqhubeka lusiya phambili, abantu bayasinika la ma-signature phose khonapha elizweni phakathi esikhona ekhaya, nabantu abangaphandle kwelizwe bayasayina futhi online.
Sebebaningi okunganani kwakathesi?
Nxa ngingaphosisi phose ngathi mina loba singakahlanganisa ama-figures la sawabuthelela kodwa ngiyakufakaza ukuthi inkulungwane ezingedlula 5,000 sesingaba lazo.
Hhayi, kuyezwakala. Ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga abalaleli, libe lela ngelihle. Ngiyabonga mfowethu ithuba onginike lona.
Hhayi, lathi sibonge.
Ngiyabonga.
Alo ke bekungumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Revolutionary Party. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930-12080 kHz. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zika Sithandekile Mhlanga.
Siyalambulela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo silo nkosikazi Debra Mokasa, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abantu abathengisa izidaladini koBulawayo, eBulawayo Vendors and Traders Association, esixoxela ngokwenzakalayo emsebenzini wakhe. Sinanzelela njalo ukuthi abesifazana abaningi bayathengisa izidaladini ngendlela yokuthola inzuzo yokunakekela imuli yabo. Siyakwamukela kuhlelo.
Kulungile mama, ngithabile. Ngiyabonga ngonke labalaleleyo.
Kwenzakalani kwabathengisa izidaladini kulezi nsuku? Lokhu bexotshwa ngamapholisa yini, kakhulu abathengisa okungekho emthethweni?
Akukalungi kangako. I-city council isasilike ilihlo ukwenzela ukuthi abantu bethole ukuya ethunjini njengoba kungena imali ezibambekayo kungena ama-industry.
Ngezinye indlela uthi i-council yakoBulawayo isivumele yini abantu ukuthi bethengise?
I-council kayivumanga kangako, yapho ngu-avela ezinye indawo ezokuthi abantu bebe bethengisela kindlu zisalungisa umumo welizwe okhona. Bangathi nje bathulisile mbidana, kodwa kukhona nje ukuhisana okuthize. Kodwa kakusafani lakuqala lapha, njalo besebenzisa ama-bylaws nxa kuyukuthi uthengisa okungayisikho nokuthi uthengisela endaweni mebe abangayi-oblocka khona i-pavement, yikho lapha abaqhoshanisa khona.
Kodwa abantu babuyela yini laphana ababethengisa khona?
Abantu baphiwa izindawo like koBulawayo baphiwa ukuthiwa kuse-Hamdenstrup. Indawo yakhona bathi kakuna business, so abaningi bakhona sebahambanisa babuyela, abanye sebabuyela emadrobheni lapho kwakuthiwa ba-blocka khona i-pavement, abanye bahamba bayana kwezinye indawo, abanye khathesi sebeminyene kwenye isayithi ukuthiwa kusemadlozo kuzane nebhawa leyani emadlozo.
Kulabanye njalo ababesithi baphiwe indawo ngale okwakuyi-terminus khona.
Abanye bakhona basesekhona, abanye babaleka njalo ngenxa yokuthi kabe akuntu ngama-terminus amadala angasela majova, angela business, angela i-movement nje yabantu. So balutshwane abadala khona, abaningi sebabuyela ezindaweni zobezezana kwekublokheni ama-pavement. Hlele sebazihlalisa kuhle, bazihlela babasagcwali kangako emgwaqweni, bahlezi nje ngamalayini okuthi umuntu nxa edlula akwanisa ukudlula.
Ubudlelwano benu njengenhlanganiso le-council yakoBulawayo ubunjani?
Thina njenge-PVTA silobudlelwano obuhle ne-council ngoba sile mhlangano esiyihlalayo sixoxisana ngezindaba ezifanana nazo nalezi. Siye saba ma-campaign awareness ade esiwathi know your right kuma-vendors ethu. Besihamba nabantu be-council ikwade sikhuluma ngakho khona lokuthi kabakwazi amalungelo abo, bekwazi nama-bylaws abo. So i-council yona ngwayo nayo ibiphumela egcekeni ibatshela ama-vendors ukuthi like ukuthi njengabo-hiders laphana club kuzafakwa i-terminali ezahamba imfova eya out of koBulawayo like yokuya eNyathi, yokuya kwe-Esmen site, okuya ezindaweni ezijiyeneyo okwezokuthi kube ne-business ethize. So i-council iyazama ngemzamo yayo yonke ukuthi ibe nobudlelwano obuhle kanye nama-vendors lawo bezizwisise okwezokuthi nxa lapho babephiwe khona bebe lesineke bebekezele bengabaleki.
Kodwa yona inzuzo iyatholakala yini?
Sisi inzuzo kakula ngoba abantu sebebaningi and abathengisa futhi lezinto ezifananayo. Ngapha ethengisa ilofu yesinkwa, ngapha ethengisa i-juice card, ngapha ethengisa kukho ukuthi wothi ngidobhe kuphela ihlele izabe idobhe. Akunamaisiri lezo zakanati and nemali kayikho. Sebebantwinibambona so siyamangala ngoba nxa nezindaba ziphonga ukhulu ukuthi imali zisemavendeni, akula la mali ivele nakumavenda angkhona.
Sibongile kakhulu ukuxoxa lami.
Ngiyabonga lami, ngibonge nabalaleli.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Nkosikazi Debra Mokasa, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abantu abathengisa izitaladini koBulawayo, eyoBulawayo Vendors and Traders Association. Sixoxelaye ekhona le koBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo oluphathelane labesifazana. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile. Kwezemidlalo ngamafitshane ke sikhangele imidlalo yenguqu e-Premier Soccer League ezadlalwa kusasa kundawana ezitshiyeneyo zelizwe. I-Triangle izadibana le-Dynamos enkundleni yeGibo. futhi iwange yona izadlala lijabungu khona lemalahleni ecolliery. I-Chicken Inn izanqikilana le-Border Strikers eluveve. Hayi, isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba.
Awubuthele kancane wemzulu, ehenkephi papalaza. 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 Wemalume, ehenu tandu jwala. Wemalume, ehenu tandu jwala. Wemalume, ehenu tandu jwala. Wemalume, ehenu tandu jwala.
Sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Izakhamizi zePlumtree sezisele egcekeni ngemva kokudilikelwa izindlu ezibulewe lizulu likazamqolo ngomvulo. Kambe ibandla eliqakathekisa isigaba seMathabeleland South lizaphumelela na? Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.